Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 12 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
It's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayethuselwa bengwakhahlamazwa akuraitha ngaba kwenza asoke sama kufikela kuze kulunge sesidinwe ngakho umakara uyizana uPF uthathisayidi le government.
Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoyele egundwane kuxotshaniswana phakathi kwedolobho leHarare.
Siphathele abantu abe-Robert Snyoka indlelo ezine. Sifuna ukuthi bateste for i-HIV babekwazi izimo zayo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane esiqeda abantu. Njengemkhuhlane wechukela, umkhuhlane weBP, bakuzikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lo.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakobulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa iNational AIDS Council olokuhlola igazi. Umhlabeleli wakwele South Africa odumileyo obehlabela umculo wejazz uRay Phiri kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana edolobheni leHarare namuhla. Abasakhulayo laba bavinjwe njalo ukuhambisa incwadi yezikhalazo zenguquko abayifunayo kwezokuqhutshwa kokhetho kukomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Kubika uMavis Gama.
Amapolisa agombolozela abasakhulayo laba ebathela ngamanzi ababayo kanye lokubaphosela intuthu eshitshayo. Besanda usungula ukufola besuka emahofisini eHarvest House belubhekise emahofisini aweZek. Unobhala jikelele wohlangothi lwabesifazane eHarare kuMDCT uNkosikazi Lindani Moyo usole kakhulu kwenza kwamapolisa.
It's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayethuselwa bengwakhahlamazwa akuraithanga abakwenza. Asoke sama kufikela kuze kulunge sesidinwe ngakho umakara uyizana uPF uthathe side le government akuraithanga. Siyabona ukuthi already this election is a rigged election, we are not happy about it.
Uthi Nashechiwara ngomunye wabasebenza bucwadlana lemahofisini eZek otshengise ukukhathazeka ngalesi senzo samapolisa.
Ngikuzonomaziswa mbuya bana ikutamba mbuya ngikushingirira.
Asila ngenye indlela yikuqinisela nje kuphela, kodwa siyazi ukuba kuzalunga ngelinye ilanga bengazwana abangezwaniyo laba abayibo ababangela lesi isimo esikiso. Asila esimsekelayo thina esikufunayo yikuba bezwane sazi ukuba into zizokulunga.
Indawo ezitholakala phakathi kwemigwaqo uJulius Nyerere lokaGubi ulubhekise emahofisini aweZek, lalezo ebezikumgwaqo uJason Moyo ulubhekise kuKwame Nkuruma bezingahambeki. Amapolisa exotshana labantu mahlayana abasakhulayo laba kabazange bagqoke impahla yebandla labo obekusenza kube nzima emapoliseni ukubadobha ngoba bengene emphakathini. Kuke kwaba lesehlakalo sokujikijelwa kwamapolisa la ngamatshe ekuxozeleni kwalamhlanje duzane lemahofisini aweZek. Abasakhulayo laba behlabela ingoma ebezichothoza ukwenza kwamgcini sihlalo wayo uNkosikazi Rita Makarawu. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngiMavis Gama.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa yinhlanganiso ye-National AIDS Council olokubahlola igazi kubonakale ukuthi kabalamikhuhlane efana lowechukela, igciwane le-HIV leminye imikhuhlane etshiyeneyo. Uhlelo lolu luqhutshwa ikakhulu endaweni ezilenani eliphezulu labantu abalakho ukubamba imikhuhlane eludubo elizweni. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezimbalwa lamhlanje bebese Robert Sinyoka lapho abahlali balindawo bebetholiswa usizo lwezempila kahle kungelambadalo kusukela ebantwaneni kusiya kwabadala. Abantu bebehlolwa igazi, amehlo, ichukela emzimbeni, basokwa, batholiswa indlela ezehlukene zokwelamisa kuhle imuli, incwadi zokuzalwa, kunye nolwazi lokuphila kuhle kungelambadalo. Oqhuba inhlelo zenak esiqintini seluveve okukomiti ye-District AIDS Awareness Committee, unkosikazi Priscilla Mike Isaac, uchasise ngenyathelo labo kulindawo.
Siphathela abantu abe-Robert Sinyoka inhlelo ezine. Sifuna ukuthi bateste for i-HIV babekwazi izimo zabo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane eseqeda abantu, njengemikhuhlane wechukela, umkhuhlane we-BP, zikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lokho. Njalo silabanye silabe childline labe Justice for Children bazoncedisa abantwana abangabe bedinga usizo lwabo.
Umnumzana Thomas Nyoni wayenelise ukuhlolwa imikhuhlane embalwa kodwa eqale ngegciwane egazini, uthe luhlelo oluhle.
Asizwe lolu limnaya libonga kakhulu ngoba lecakathekile, akunceda abantu njalo akucakathekile.
Iningi labantu belikhala ngokungaboni kahle, njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association bethi injongo yabo yokuhlola abantu amehlo lechukela egazini ngoba ichukela lihlasela ingqe isiphi isitho somzimba okugoqela amehlo. Unkosikazi Sithembiso Dube uthe uhlole amehlo avele esebona bovili bana.
Mina ngihlole amehlo. Ihlo lawa ngapha ku-right belingcono kulalelela ku-left. So la ku-left ngavaleleleli ngabe sembona sengihlengezela khona, ngiselivale yahlengezela gidi angasabona amabala kakhulu. Awu sizolo mina ngiyasithabisa kakhulu ngoba lokho ngakhulaza ngihlane lakho khonokho mina. Sengize ngilama-67 years anzangihlane lakho, hlana lakho namhla khona kusizolo lokujabula okukhulu.
Osakhulayo uTravita Zikhali uthe balohlelo lokuncedisa abasakhulayo ukuba banathe amaphilisi, bebakhuthaza njalo ukuthi ukuphila legciwane lengculaza akusokugcina kwempilo.
Thina sitholakala emaclinic ngeprogram kuthiwa ngama-CARES Community Domestic Treatment Supporters. Emaclinic lapho sebancedisa ukunatheni amaphilisi abo, sibanikeza i-psychosocial support, i-counseling, senza ama-home visits. Lapho sibalandelela sibabona ukuthi banatha njani amaphilisi abo, sibakhuthaza ukuthi ngokuphila legciwane le-HIV sikuthi kuyikufa or sokuphela komhlaba.
Abantu abedlula amakhulu amahlanu batholiswe usizo lokuhlolwa lokwelatshwa kungenambadalo, okuchiye uZulu ecela ukuba iNAC ihlale ibafikela ngoba kulezi insuku kunzima ukuyabhadalela ezempila kahle emakilinika ezibhedlela lakubodokotela elizweni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo eRobert Sinyoka, nginguNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwembiko ephathelane lobudlelwano beMelika lamanye amazwe, iCouncil on Foreign Relations, ithi kulokusabela ukuthi uMongameli Robert Mugabe engasuka esikhundleni kungaqhamuka udlakela ngoba engahlelanga indlela iyozamelama. Le nhlanganiso ithi ukuqhubeka kusiba lamaxuku abanga isikhundla sikaMgabe ngokunye okuzabangela ukuthi kube lodlakela. Yengezelele yathi ukusilela kwemali emabhanga lakho kungakhwezela ubudlwangudlwangu. I-Council on Foreign Relations ithi njalo amazwe angomakhelwane kawasoze enelise ukuphathisa ele Zimbabwe nxa kungaqhamuka udlakela ngoba lawo elendubo zawo ikakhulu ele South Africa. Le nhlanganiso ecebise uhulumende weMelika ukuthi akhulumisane lenkokheli yebandla leZANU-PF ayitembise uncedo lokuvuselela umnotho nxa kungahlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Uhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lencwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sifanda.
Siyabona ukuthi sezikhona izitshengiselo manje zenzo ezifana lokuthi phakathi kwezanu kulokulwisana kakhulu ngokuthi ngubani ozakhokhela. Kodwa ngibone ngani bayichayele phansi kakhulu indaba yokuthi amanye amazwe aseAfrika afana lamazwe akuSADC angenza njani nxa kuyikuthi kungaba lobudlwangudlwangu obuthe xaxaxa kwele Zimbabwe, kuyikuthi mhlawumbe nxa kuyikuthi ukhetho lusuke lwenziwa kwaba lo muntu osegcekeni ukuthi uphumelele ongayisiye wezanu. Mone ngana amazwe eSADC kasoze loba kuyikuthi ngeke asebenze kahle njengamazwe West Africa akwenza eGambia. Mone ngani kuzaba nzima kakhulu ukuthi ubudlwangudlwangu benzakale. Abantu abafana nalo president weBotswana bengazange bakhulumisana labanye amazwe bancedisana ukuthi kube le democracy kwele Zimbabwe.
Bayatsho njalo ukubana udaba lwamabandla aphikisayo kukhanya lalo ngolunye olwenza kungabi lokuhle okungenzakala nxa umongameli engasuka.
Ngibona kuliqinisa ukuthi ukuswelakala kubambana phakathi kwamabandla aphikisayo kudinga njalo kuzala ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi uPresident Mugabe lanxa izanu ingamakubi kube labanye abantu abanelisayo ukuthi bathathe umbuso babuse kusiya phambili. Ukwala izalo PF iqinile ikhanya ngani yodwa engabusi siya phambili kwenza ukuthi intuba zokuthi kube lobudlwangudlwangu kwele Zimbabwe busenziwa izalo PF kulwiswana phakathi kwezalo PF kube phezulu. Ngabe bekule bandla iphikisayo ngabe amabandla aphikisayo abebambene manyene asebenzelana ndawonye eqinile bekuzenza ukuthi labakuzanu ababelokuthi becabanga ukwenza ubudlwangudlwangu bethuke kakhulu bacine behloniphe okuyabe kukhulunywa ngabantu ekhethweni kumbe okukhulunywa isisekelo sombuso sezanu ngokwaso bangalwisani kangako. Okwenza balwisane kakhulu yikho lokhu ukuthi ukhanye ngani zanu iyo yodwa kuphela imota engasetshenziswa ekutholeni umbuso kwele Zimbabwe.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Uhlelo lwe-Life Talk kwi-Diaspora Forum namhla sikhangela ukutshengisela okwenziwe ngabasakhulayo be-MDC lamhlanje. Lo kutshengisela nje okuvame ukuba khona kwamanye amazwe ikakhulu kwele Bhilithane kuqhutshwa ngabe Zimbabwe Vigil. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo mfundisikazi Letina Jeranyama okhokhela inhlanganiso yabesifazana abangamakholwa esiKristu e-International Women of Faith adibane laye emhlanganweni wenye njalo inhlanganiso yabesifazana veZimbabwe abahlala emazweni e-Women of Dominion obusenzelwa eNashville, eTennessee, khonapha eMelika.
Mina ibizo lami kuthiwa nguDr. Letina Jeranyama, ngihlala eBoston, Massachusetts. Siyayibonga sibili inkosi ngoba this year ngoMay sasile conference ye interdenominational women of faith and yimi engi leader ye women of faith and I conference ya this year siyambonga uNkulunkulu abantu babuya from all over the world abanye bevele Zimbabwe abanye bevele Ghana abanye bevela ezindaweni ezihlukeneyo lapha eAmerica, eTexas, eCalifornia, Tennessee, abafazi babuya sibili.
Lo singumnyaka wesingaki njalo lenguquko esibe khona enhlanganisweni yini.
Lo nyaka sasilo musician uThembelani. UThembelani uyanceda ama youth bayamthanda stereki. So this year kwakule improvement ema youth abuya e conference and the futhi kwakulo bishop umfazi ka bishop Dark Heward Mills owayenza ama crusades eZimbabwe in almost 30 different cities. So abantu bebesebemazi ukuthi ungumuntu othanda iZimbabwe and ofuna ukuchumayela ivangeli eZimbabwe. So sabonga inkosi ukuthi lamanye futhi abegana babuya ngokuthi umfazi kaDark Heward Mills wayekhona.
Ngomnyaka ozayo liqoqana.
Actually uNkulunkulu uyasinceda ngoba next year sile mhlangano emithathu. Sile 1 oyabuse Boston we April 20 to 22 2018 and then wesibili siyabe sisemthare eZimbabwe. And then we started services at Johannesburg in South Africa.
Kwahamba njani ukuze eliqoqe ezingase Zimbabwe lase South Africa?
Nganxuswa umama Dr. RF Utaunashe ngoJuni wayelomhlangano wabomama eHarare International Conference Center. And ngathi sengikhona ngale omama bemthare bathi buyani lizosifundisa. Ngasengihamba for 1 day bathi hayi langa ele 1 it's not enough weyani lizokwenza likwenza eAmerica for 3 days. ESouth Africa ngahamba khona ngale lo bhuti wami osebenza eSouth Africa. So ngathi hayi kothi ngidlule ngimbona. Ngathi sengidlula sengimbona ngasenhlana labo mama babembuza ukuthi kade wawuye kwenzani eZimbabwe. Ngathi ngangenza umhlangano wabo mama bathi lati siyawufuna lapha lingasikhohlwa. So ngahamba eZimbabwe uye kwenza iconference uhlubuye ngapha leJohannesburg siyalifuna silambele into zomoya omama bayafuna ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu.
Lapha sihlangana emhlanganeni weWomen of Dominion ngapha eTennessee. Hayisiko kuncintisana na leyenu inhlanganiso?
Hayi azincintisane ngakukuthi ziyancintisana ngangikho lapha eTennessee. Thina singamaKristu asibelieve ukuthi kusile competition. Asila moya lowana of the world ukuthi siyakompita. Hayi siyasukumiselana sisenza njengoMoses eBhayibhelini wayelabo Aaron abanye ababesukumisa izandla zakhe. So nxa kule meeting eBoston abe Women of Dominion bayabuya. Ngabele meeting ngapha thina eNashville Tennessee siyabuya. Sifuna ukubambana sisukumise iKingdom kaNkulunkulu.
Umehluko sibili nga.
Hayi a Woman of Faith International sisebenzisa isikhiwa. That is a difference ngoba silabantu abavela emazweni achini. Yekwenza kube lomhlemehlukele Women of Dominion. Even ukuhlabela konke ngokwesikhiwa, ukuchumayela konke ngokwesikhiwa.
Likuqoqayo okumnyaka ozayo.
EBoston umhlangano weWomen of Faith is April 20 to 22, 2018. EZimbabwe, August 9 to August 11, 2018. South Africa, August 17 and 18. Information yonke le ikhona ku www.womenoffaithministry.org.
Umfundisikazi Letina Ejerenyama ukhokhela inhlanganiso yabesifazana International Women of Faith. lo qhubeka lusegudwini udaba lokuvuselelwa kwesizwe sikamthwakazi ngemva komhlangano oqhutshwe ngomunye osezithi nguye oseyinkosi yamandebele umnumzana Stanley Khumalo kobulawayo ngomgqibelo. Ukhumalo uthi uza kwetheswa inkatha yobukhosi abizwe ngomzilikazi wesibili mhlaka 12 kumpandula. Abendli yobukhosi abagoqela umnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo sebeke bakubeka sobala ukuthi kabavumelani lokwenziwa nguStanley Khumalo. Kayisibo bodwa abaphikisana laye. Incwethi embalini yesizwe sikamthwakazi umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi uStanley Khumalo uzisikela ehwahweni.
Into ezwa umnumzana uRafael Stanley kayiqondana. Okokuqala, uvele indlu yakibo, indlu kahlangabeza, kayisiyo ndlu yobukhosi, kumbe ubuyela kumzilikazi, kumbe ngapha kulobhengula. Inkatha kayiweli kuleyani ndlu.
Iwela ngapi ipho baba Magonya?
Esintwini ngendlela isintu sethu esimi ngayo amapillars awesintu sethu uMfokankomo. Inkosi izala inkosi. Umzilikazi uthe ngakabi inkosi uzela amadodana amane agoqela umuntu labochukisa. Abazange bethatha ubukhosi ngemva kokubana intaba ikhotheme ngo-1868. Ubukhosi bekumele buthathe izibuko likamzilikazi alizele seyinkosi ngoba inkosi izala inkosi. Bekumele inkathi weNkulumana. Kodwa yaqinisa yawo uLobhengula ngoba la uLobhengula uzelwe umzilikazi. Umzilikazi emzale seyinkosi. Ulobhengula uthe ngemva kokunyamalala kwakhe, ulobhengula esegcotshiwe ngo-1870, abantwana ulobhengula abazene engakabi yinkosi, inkatha yobukhosi kayiweli kibo. Ngikhuluma ngigoqela abantu abanjengo-Unyamande kunye lomfo wabo abazalwa ngomamkhwananzi, omunye ngokamfazi wamajaha, omunye ngokambhida. Ngumamkhwananzi ozala uNyamande lomamkhwananzi ozala uMhlanga. Labo abafana bobabili abakalobhengula, inkatha yobukhosi kayibaweli. Ubukhosi bukalobhengula buwela endlini kanjube. Unjubo kampoliyana, umpoliyana ongudadewabo kaFaku lapho kuzalwa khona onyanga zonke. Yiyo indlu lapha okuwela khona ubukhosi ngoba nguye umntakalobhengula ozele uLobhengula eseyinkosi. Kayisondeli ngitsho inkatha yobukhosi endlini kaNyamande. Kumele silandele endlini kaNjube. So inkosi yamaNdebele ezayo eza kuyabikwa emphakathini ngoSepthemba esiya kuye. Yinkosi ezalwa uLobhengula eseyinkosi, indlu yakhona icacile siyayazi indlu kaNjube, kuphelile mfokankomo.
Endlini kaNjube ke lapha babu Magonya, ngubani olungele ukwetheswa linkatha?
Ngifuna ngizwisise kuhle mfokankomo, kangifuni ukuthi ngibe sengisiya thathela amakhumalo umlando abawethesayo ngokuthi ngizobika lapho ukuthi mhlawumbe inkathi wela uzivanibani, inkathi wela uzivanibani. Kodwa engingakukhombela khona njalo engingakukhombela khona umphakathi yikuthi inkatha iwela endlini kaNjube. USepthemba useduze, amakhumalo aseqedile umsebenzi, ithole liyakwethulwa emphakathini.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi embalini yobukhosi besizwe samaNdebele. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lamaWarriors liphindele ekhaya izolo ntambama ngemva kokuphakamisa inkezo yeCOSAFA Castle Cup ngokunqoba eleZambia ngesonto. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yenguqu izifa uXolisani Gwesela.
Abafana beZimbabwe senior team ade bedlala kumdlalo wenguqu weCOSAFA tournament kwele South Africa basikile izolo ngolwesibili lapha eZimbabwe. Besika kube lokuthawa okukhulu, abantu abaningi abantwana benguqu babuyile eHarare Airport bezoyemukela abafana laba bezambe itrophy. Abantu abaningi babe nethuba lokuthi basukumise itrophy leyana bethathwa izithombe emipikitsha bethabe kakhulu. Nxa befuna ukubona ipikitsha, befuna ukuthatha impikitsha lezithombe, baya kuya emahofisini yethu 160 Enterprise Road. Lapho yikho ulenkezo khona yeCOSAFA Castle Cup.
UXolisani Gwesela yisikhulumeli senhlanganiso yenguqu izifa. umhlabeleli wakwele South Africa odume emhlabeni jikelele uRay Phiri kaSeko. UPhiri ubhubhele esibhedlela seNelspruit lamuhla lapho ekade eselatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane yamaphaphu. UPhiri ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa 70 years njalo ubehlabela leqembu lakhe lesitimela. Enye yengoma adume ngazo yile ethi Zwakala. Kulale njalo ethi siyaya pambili. Umongameli wase South Africa umnumzana Jacob Gedleyihlekisa Zuma labo saziwayo abagoqela abaculi bathumele amazwi enduduzo emuleni kaPhiri. Omunye wabaculi laba yimbongi mhlabeleli elodumo uMzwake Mbuli, yena otshele iStudio 7 ukuthi izwekazi le-Afrika lilahlekelwe lonke nje jikelele.
Sishaqekile whether music fraternity, whether imindeni, whether umphakathi, wonke umuntu limele kakhulu ngenxa nje yeqhaza nendima eyadlalwa yile ndoda. Akakho umuntu ongathi akayazi isikhathi besicindezele kubuhlungu le ndoda beyi-intertainer umphakathi, intertainer isizwe. Sinika nethemba nogqozi ukuthi ngalanga sizokhululeka futhi engasabi ukukhuluma ngiqinisa ukuthi kukhona umbuso wobandlululo, oppression, kune-detention, kune-security police, kune-detention without trial. Bengenandaba, bekhuluma iqiniso through song, telling the truth in song. Le ndoda beyinesibindi ngendlela engomangaliso.
Yini ozomkhumbula ngayo?
Mfethu, umuntu uzomkhumbula ngokukhuluma iqiniso, umuntu amkhumbule ngokungasabi, umuntu akhumbule ngobuciko nobugagu bakhe, isiphiwo ebenaso, nokuthi akhulume ngezinto okuyizona zona.
UMzwake Mbuli yimbongi mhlabeleli yakwele South Africa. Ecstasy burning like fire in my heart. Of joy coming through the window, it's magic, a stone of fire, fire. Passion and Ecstasy, ingoma ka Ray Phiri esimphelekezela ngayo lamhlanje. Njengokusho kwethu ushonile sithi makalale ngokuthula. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo be-MDCT eHarare namuhla. Ushonile umhlabeleli wakwele South Africa olodumo uRay Phiri. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.